uma sikhuluma ngeeconomy sikhuluma ngama statistics ngokuqala lokho uyathembisa ama civil servants kakhulu ama teacher nama dokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo kambe kuleminyaka emingaki aba ama professionals esidla ingqoqo zomlomo yikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesikhathi esiminyaka uyaphela kube lokhu liviri elabelokhu eligijima ndawonye ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills ye siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayethi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongu dobha omunye bamfaki yona leyo iphathi eyabixotsha umuntu bafuna ukuthi kube ne-bhili enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela akunalutho okukhulumileyo thina ede silalele sisithe engxenye uzaxolisa imisebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lo mgadi into ede ikhuluma lapha yikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela umsila benganakani
manje lena njengebandla lithini
sicela ukuthi amahlabi zulu bonke uma ubaba lekhuluma kabalalele beze ukuthi uhumutshe amanga anjani khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasotsha yiwo asehola imali okwedlula amadokotela silobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS umbalisi lo dokotela abalama degrees bahola 10,500 yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa msuku zonke besithi kulama sanction lokhu yingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcina sebelandela ipropaganda.